So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani.
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lohulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bacine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesisekelo sombuso weZANU-PF, njalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso weZANU.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi betshengisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele ngoba abasekeli beZANU-PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze batshengisele esidaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko eneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli beZANU-PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lohulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bacine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi nga uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho kwenzakeleyo ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibabasekela izano, yibabatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izigafu zikahulumente zolelize nezileza ama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi leZANU, abukhethi isibhakera, noma ngubani nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sukuze kwabafikela ngezindlini zabo, sengani bangaqhubeka khonapho basitshele labantu ukuthi bayekele ukusisapota ngobukusekela iZANU-PF, abahlubuke kuZANU ngoba iZANU sibasebenzisile isisehluleka ukubagcina.
Singathi umthetho usoqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli beZANU-PF? Khona sivame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba akabaphikisa nlohulumende. Abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kamnangagwa. Umnangagwa nguye yedwa kangeza ke sithi nguhulumende. Ulezitha ezikhona kuzanu lazo uyakubona zihlukuluzwa. Bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulamantu othwa ngama G40 laba bangamazane kodwa babaleka elizweni. Ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama talks lento ezinjengazonezo bexabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu be abamabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lo mnangagwa kumbukuzana kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lo muntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye bablala ngezingozi zemota kanjalo kanjalo so ukubotshwa kwama overt akutsho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu okumelanga babotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshelwa ukutshengisela akulamthetho elizweni leli yikuzama kwethu sela abantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akulamthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kamnangagwa njoba sibonile siye layo uhanjiswe ekhodi ngomunye ujaha esithi umbuso wakhe layo nganilobu ugwelegwele lesingunde ngunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko
ukutshengisela kwamahovesi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho
hayi le mina ngobona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho uZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangene limpi angayaziyo le impi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela ungakhumbula la ngo-2017 sikhipha umgaba amaovedi wayegijima phambili sathi nansi into yabantu beyalabaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholelwa madube kodwa kulanto yaphutshayo khathesi lokhu sikhona back to square one okwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo kwabaqhubeke benzokwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibiya lamaovedi
umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabu ibandla lezanu PF lona liyawulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo ibandla leMDC Alliance lithi umanyano weSADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni leli bandla libe lomhlangano lentathele izindaba eHarare izolo lapho umsekeli kamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezinkulumo zibe lendlela ebalulekileyo uNcube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano weSADC hathi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangela mabandla abawamelayo sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane
uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele uvele kwabanye abantu labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu njengesizalwane seZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu bona abo bantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisani bakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuna ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengamaZimbabwe angcono kulabanye abantu ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esibisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazantu abona bangamaZimbabwe nangcono kulabanye abantu bayeyisa abanye abantu abanye abantu abalanhlangane bathi inhlanganiso zezabanye abantu kazilangqondo okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo biyibo labo abantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngapi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela, sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube i-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe base besithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo le abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofessor kulokuthi njengoba njilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi baye bamlanda umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezanu bayasitshaya lapha, kuhlaliswane phansi kukhulunywe. Babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqhakathekile ukuthi isadakhi ngenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu kukhwabitha ukuthi ngenele odabeni lwama-sanction. Ama-sanctions abangwa ikhona lokhu ukuthi akula khetho olukhululekileyo kuyashaya nangesikhathi sokhetho. Amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe isadakhi ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi luphuhla ngothi. Yiyo indlela elula ezakwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Ngabe engafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kaso zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi isadaka ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele ukusebenze. Ingangenela ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho olukhululekile, umthetho uhlonitshwa, the constitution uhlonitshwa, namalungelo abantu ehlonitshwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU-PF. iZANU-PF iludlakela, iZANU-PF ngegazi, iZANU-PF iphila ngodlakela, ihlezi embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Nxa ingabanga lodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kule kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Kuzamela ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo. Nxa kufanele bayejele, bayejele. Nxa befanele batshaywe, batshaywe. Nxa befanele bachithe igazi, bachithe igazi. Ngokuba nxa bengavumi ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizi ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuzadinga kuzadinga thina sibe losizi, kuzadinga thina sichaywe, kuzadinga thina sibe semgwaqweni, kuzadinga thina sivalelwe nxa sivalelwe, kuzadinga thina sichithe igazi nxa kufanele ichitheke igazi ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemisebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu bezimbabwe. Yebo, kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasibo abazahamba phambili nxa kuzabuya inkululeko. Kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili neyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi umsekeli kamphathini ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho eyafakwa lugatsha lwezempilakahle yiyo eyenqabela ukungaqhutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi iqembu leNgilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa ke zanuphefu loba abantu bengayenzani, vele izanuphefu yezi kulalelizwe. Ukushona kuqanjwa umanga kuthiwa masanshini masanshini, nampo ke sebeqalile ukubhova. Umnankakwa vela sopresident umhlaba wonke ezikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe zinkomo izakhamizi sezingabayanga manje ngenxa yesela leli umnankakwa le. Selokhu kungene yena umhlaba wonke uyakhala ngosela. Usela kabucontroleki, inkunzi kayicontroleki elizweni, balungisela yena njengalokhu ebulala abantu wonke thumba abantu isenza bonke lobu bubi lo. Manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani. Wayehluke ukulungisa umgwaqo, wabuthi imali yonke ibefake ezindlini, emabhenki kakula mali, ama-election ubutsotsi kuphela bayariga. La manje vele umnankakwa kula muntu ongamvoteli. Abantu bonke bayakhala ngendlala, abantu bathwele nzima. Kula muntu ongamvotela lo, loba bengayenzani, akula muntu omfuna abantu bakhatela abantu babenyanya umnankakwa. Mhlawumbe wonke emnyanya lo muntu lo. Kambe ngibani umuntu ongavoteli umnankakwa ekwazi vele ukuthi akula nto ayenzela abantu. Abantu bakhathele ngaye lo muntu, bakhathele khathele umhlaba wonke wonke. Abantu vele sebephenduka izigqila, le mali kabayitholi. Manje umuntu onjalo ungamfunelani?
Salibonani msakazi weStudio 7 nangapha ngisebhinga, ngiyathokoza ngolalela inizwi zanamhla. Ngiyamangala abantu bezizane nxa besithi i-MDC lokhu ngitazuka isiba ngamaphathi ama-MDC amaningi. Wonke amaphathi aseZimbabwe vele ngamazisano babusuka babaleke sivikele izanu ukuthi uthi izanu yangkhona sisiplite kaningi kule MDC kosi nxa kule 20 amaparty afonywayo ngemuva kwezanu ukuthi uthi abantu abanangamazanu bonke babaleka uzanu ngenxa yokusola izanu yakhona engathi MDC sibelama-MDC amaningi abe sekhohliwe ukuthi abantu bangkhona basuka ngaphi ngamazanu babaleka izanu ukuba itshintshile ibizo yangkhona babengamazanu abantu bonke basuka ngenxa yokuthi babaleka lokungezwani so angizwisisi ukuthi sithi MDC lamaphathi amaningi izanu yenza amaphathi amaningi abantu bonke laba basuka kuzanu
salibonani salibonani basakazi be-Studio 7 nabalandeli linjani kodwa hhayi siyaphila siyaphila sibonga nje indaba elisinikeza zona amalanga wonke sengathi lingaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singabantu basezimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu okhulumayo lapha enkoli Thobela Bram Fisher hayi ngimzwile lapha umfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya hayi ngisithi mina imota maye yakhe yachayisa ukuzuyigibele kumele ube show ukuthi hayi ipanel bithwe kahle abakukondition hayi uzapha asesamthembi kahle ngoba ukawasifaka mpela edakeni udaka manje siloke sikilo safakwa nguye uzapho hayi sithi khona umqondisi ake simpheni chance ke sibone ukuthi uza nani umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane sicabanga ukuthi ungasenzela into engcono ezoba lomphumela omuhle hayi uzapho hayi wasichokoza mpela wasichokoza 80% ye youth yasesindebeleni mawungabheka ayikho ezweni kuyindaba yekakazapho istructure sikazapho azange saba sihle ngendlela ekahle yikho kwakhost ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sihlukunyezwa sitshayo hayi ngiyabonga abalandeli nabasakazi be-Studio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi ngiyabonga
salibonani ku-Studio 7 ngabe linjani ngindawo zonke onke ngabe limamele i-Studio 7 nabasekeli abasakazi ayi ngithi ngikhulume ngalaba abasemtshatshane abahluphekileyo ngesikolo abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga vele kakukho kungaphuma zihlobo zami akukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubonanga kudabasekeli bakhe kungayisikho kungabantu abananzileli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje sihluphekile emathebeleleni sihluphekile sihlupheke ngakho konke ngizinyembezi zami zisehlashiwa ngikhali inyembezi nxa ngisizwa la mayuta khona ethi kabusa umnangako azafele esikhundleni bona babheke iCanaan thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso bona babheke iCanaan naye mpela mina ngihleli ngisiza ubaba wabantu abamekhuluma ngomntana ngagwa kanje hayi ngangcono umuze uchitheke sibeni yabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo khona lokhu kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho kumenza akhulume njalo ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zidlume kakhulu manje ngabantu bafuna ukudla okwasanalesi sikhathi basasuda khona kuzobajikela bangamvotela abakuboni indoda kumele uyibone indoda ecabangayo ecabanga into yakusasa ikusasa nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesuda besuthela ukuthi bajike iy'ngqondo zabantu ukuthi bavotele umnangafo so kunzima kunzima shure ngizwa ngikhala ngilo mkhuleko ngaphakathi ngikhulekela wona amayuti nomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo ukuthi unkulunkulu sengahambela kibo abachayi njengofaro kwenzeka kufaro ngamunye ngamunye athole isijeziso ngamunye kube le nto enzima ayibonayo ekuphileni kwakhe umkhuleko wami ulapha ulezinyembezi ngoba hluphekile mawuzwa umuntu ethi ucine ku-grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vela ngayenzi kunzima sihlobo sankulunkulu kunzima uNkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyezwa imithandazo yethu umuntu owaziyo ukuthi uzasiphendula nini besicela siphendule kusesemasini hhayi sesihluphekile sokwanele izihlobo zikaNkulunkulu lo ngusathane osebenzayo kuleliyani lizwe kodwa sicela ukuthi siyimathebelelini basikhuphe kibo basale besenza bona lo mnakagwa wabo thina sebesikhuphile lathi sifisa ukuyahlala labantwana bethu emakhaya sisekudeni kunje asikwazi ukuthi abantwana badleni sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi ufisa ukuzibonela kodwa kusehlula ngiyabonga kunzima ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zele Melika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebho edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwemelika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu uDokotela Anthony Fauci wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwele Ngilandi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le umnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Akhona ama-variant amatsha abawabalayo okubalelwa kanye ne-Delta Plus njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule-Delta kuphela kodwa ngathesi khona enye sebeyibiza bathi Delta Plus. Kodwa-ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ikuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngama-vaccine la ahlatshwayo ama-vaccine afana labo-AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova kukhanya ukuthi akubi lomthelela omkhulu kakhulu. Kodwa-ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID baloko besibakhona kodwa-ke sekusezingeni eliphansi kakhulu. Kodwa iloba nje emalangeni evikini leli esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa kodwa-ke bekuqansa abantu abatholakala belalo igciwane kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela. Abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa aba ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlambe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo abanye besala ngezizathu thize kodwa ke bona labo bebagcina sebesiya esibhedlela kodwa ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu bekusesibaleni esiphansi kakhulu okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na ama-mask beqhelelana njengalokhu kade kusenzakala esikhathini esidluleyo kumbe sebehlatshiwe ama-jeks abantu sebengena yonke indawo bengagqokela ama-mask lokunye njalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana kodwa-ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole ama-vaccine ngobuningi babo ngoba abanye ngithola kathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma usebenza la kuma nursing home nxa kuukuthi mhlambe awuvumi ukuthi ukuthi uthole ivaccine bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini abantu ababe kuleso simo nxa ukuthi ungafuni ivaccine kuyakuvalayela ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga ivaccine ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma nursing home uhlupho lwakhona ngelokuthi basebenza labantu abadala njalo abanye basebenza labantu aba-vulnerable abantu mhlawumbe mhlambe abanye abaya abalemkhuhlane thizi kodwa ke nqa ukuthi umuntu engazange wathola ivaccine kuba nzinga ukuthi lwana umuntu lo yabe sebenza labo bantu aba asebekhulile noma abakuma nursing home uzabuya le virus evela leyo phansi ayiphathele labo kube sothola ukuthi mhlambe sekusenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi njengalokho sasikubona abantu abaningi abalahlekelwa ngezimpilo ngesikhathi iCovid iqala sawuthola ukuthi mhlambe kuma nursing home kwakuyena ukuthi kudlule mhlambe abantu more than 5 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo esashiya abantu bethukile kakhulu.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilidani. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube lokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.